Kuntuthu ziyathunqa kuvele sokuyindawo lapho kumele abantu bezinakekele kakhulu laba abantu abaphathisa kwezombangazwe babekwazi ukuthi le abayibiza bethi Second Republic ilukhuni njalo iyaluma iyabulala ungananzela umnyaka ka-2019 no-2020 kube labantu akade bebhoda bethumba abantu ezindlu abantu sicabangela ukuthi ngaba ngamapholisa ansebenza nsitha ngaphansi kwe-military intelligence kumbeni i-CIO njalo abantu laba bebesupporta izanu behlukuluza abantu ukuthi abantu laba basekela ibandla eliphikisayo so sibona ukuthi kwethusa into eyenza ukuthi abantu behlale besevalweni into eyenza ukuthi abantu bengakhululeki emcabangweni into eyenza ukuthi abantu bengaphatheki kakhulu uhlelo lwe-Citizens Coalition for Change ngoba besaba ukuthunjwa yalabo abathunjwayo ngomnyaka ka-2019 lo-2020. Le abayibiza bethi Second Republic akulalutho lutsha ngoba laba ababeyibo ababebulala bebhidliza besenze bekwenza lokhu ukuthi bethabise umgabe yibasebephethe intambo zombuso
liyenelisa na ukwenza imihlangano ezindlini ukumbe lakho liyaqala liyecela imvumo emapholiseni
akulamthetho walisa abantu ukuthi behlangane ezindlini njalo akulamthetho walisa abantu ukuthi behlangane ehofisini yebandla labo into ekhona nje ikuthi sonke isikhathi lapho esiyabe sifuna ukuthi sihlangane khona uzananzela kuyabe kulamalunga e-Police Internal Security intelligence laba baziwa ukuthiwa yi-PC labanye abangaqedakaliyo iba babefuna ukuthi bebekwazi ukuthi abe-Citizens Coalition for Change benzani khonokho akwenza ukuthi abantu behlale besevalweni ngoba babedinga ulwazi olungekho emthethweni ngoba umhlangano nxa usenziwa e-ofisini awulani lohulumende kodwa uzananzela ukuthi abantu laba babethanda ukuthi befike duzane bezibuzabuzise into engekhoyo
manje ngokubona kwenu wona umumo unje libona ngani kuyanceda yini ukuya kukhetho
ukhetho eZimbabwe uzake lube lukhetho olukhululekileyo singakhela ngo-1987 ngo-1980 kwaba lodlakela eMarsh West abantu bezanu bebulala abantu bezapha uthe unkomo ekhuluma lo Lord Somes uLord Somes wathi yena uza njani ngasoze aconcede ama results lawo lokho akuzange kwenzakale so ukhetho eZimbabwe ulakhetho lapho uthwa Gaba free and fair. Lokho siyazi kukhetho luka 2002 lapho uTsvangirai amakhona encintisana lomgabe amalunga eZimbabwe Defense Forces ayenza ukuthi ama results ahambe ephathwa ngabantu bemanyame ebase amabutho okwakungekho emthethweni kwaba lokukhonona ngakho khonoko uVitalis Nabashele wakhuluma wathi amabutho asoke avume ukuthi iZimbabwe ibe umuntu oyikhokhelayo ongazange ahambe empini kusitshubani ukuthi ngathi nxa sikhuluma ngesingisi sithi bekuvele kule interference evela ku-army